soku izika adise ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamatshumi amabili lanhlanu laya ku-1089.
Isikhwama kasilamali, so angiboni ukuthi inhlalakahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review lay.
Umphathintambo wezemali uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe, ikakhulu masikhangela lokhu i-government yathi ingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation.
Liyanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli ngameli Emerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kunkulungwane elamatshumi phose ayisishiyagalolunye 1089 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalitshumi lambili belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abangamatshumi amabili lambili ngabatholela umkhuhlane khonapha elizweni. Asebefile balokhu bengamatshumi amabili njalo asebesindile kulomkhuhlane labo balokhu bengamakhulu phose amane 395. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 581,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilitshumi lantathu 13.4 million. Umanyano we-African Union wona uthi e-Afrika sokufe abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,238. Asebebanjwe lomkhuhlane kuleli zwekazi bona bangu 594,841. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla uza kwethula umbiko wakhe waphakathi komnyaka ophathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende owe-2020 midterm fiscal review statement, lapho inengi elithi likhangelele ukuthi aphathe udaba lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Osomabhizimusi labo bathi bafuna ehlise imithelo. Umbiko kaNcube lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla uhlonzi osokubangele ukuthi i-inflation ikhwele iye ku-737.26%. UNcube uza kwethula umbiko wakhe edale lephalamende lapho ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga alo azaphatheka kulumkhosi lanxa engananzi uMongameli Mnangagwa yena okhangelelwe ukuba khona. Sibuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuthi kuyini okungakhangelelwa nguZulu kulumbiko.
Kathese abantu bathwele amagaba avuzayo bathwele nzima sibili nxa ungakhangela ukuthi i-economy iyachabalala isisindo semali yelizwe siyagugudeka mihla ngemihla intengo yakhwela mahlayana abantu abaningi kathese kabasela msebenzi imsebenzi kayikho so abantu bayabekhangelele ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi i-economy ithuthuke abantu bathole imsebenzi intengo stabilize njalo kulabo abasebenzayo bayabekhangelele ukuthi uzakhweza ama tax free thresholds umbe izimali ezibadalwa umthelo ngoba khathesi sesisidla imali yonke umbe isalary yonke so abantu bayabekhangelele into eziningi kakhulu ama business bayabekhangelele ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi labo basebenze kungela ukujimisana lamapolice abuye lama policies are clear ama policies angenza ukuthi abantu bonke nje baphile impilo engcono
uqhakathele okunganani umbiko lo
mid-term review le iqhakathekile kakhulu ngoba usukela ngozibandlela bese le budget esasilisebenzisa i-budget elethulwe ngomnyaka ophelileyo so i-review le iyabe isitshengisa ukuthi besilandela yini owawumunyethwe yi-budget leyi usukela ngozibandlela i-budget leli liqala kodwa ngokubona kwami izaba ngeyokukhala kuphela i-review le ngoba ubaba umthuli ikakhulu ngesizathu ese-COVID-19 usebenzise imali eningi kakhulu njalo angiboni i-review le iletha utshintsho olukhulu kakhulu kunhlalakahle kaZulu ngoba iyabe isitshela ukuthi sasebenzisa imali eningi kundaba lezi eze-COVID-19 njalo isikhwama kasila mali so angiboni ukuthi inhlalakahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review le abantu akumelanga bakhangelele into enkulu kakhulu kusuka ku-review le ngoba uba bomthuli kala mali yangkhona ukuthi ayenze abantu ababe bekukhangelele khona
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ushunguze moyo kathe olipholisa ubotshwe wamiswa enkantolo esetheswa icala lokuthuka uMnangagwa ngokuthi ufana lekondom esebenzileyo kuliviki kumiswe elinye njalo ipolisa emthethwandaba uMilton Murairwa laye esetheswa umlandu wokuthuka uMongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi sokumele ehle embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle ukansila we-MDC emaswingo umnumzana Godfrey Kurawone laye ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokubotshelwa icala elifanayo uKurawone ubikwa wathuka uMnangagwa ngamazwi okuthi sokumele asuswe embusweni ngoba esehlulekile izolo osakhulayo uNamatayi Kwekweza ubotshwe okwesibili ngemva kokutshengisela esola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso ukubala yikuthanda ngoba baningi abantu asebebotshiwe lonyaka ngecala lokuthuka uMnangagwa lanxa nje wathi engena embusweni wathembisa ukuthi uzavumela abantu ukukhuluma abakufunayo abalwela amalungelo kaZulu bathi uMnangagwa wenza xathu okwakusenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Jabulani Ndlovu
icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kweli Zimbabwe ikakhuluma sikhangela lokhu i-government yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation. Akumangazi ngesikhathi sikamgabe ngoba vele yinto eyayijayele ukwenzeka. So kuba yisimanga kakhulu ukuthi i-government le ka-Emmerson Mnangagwa ethi yona i-new dispensation mayiqhubeka ngezinto ezazisenziwa ngumgabe, kusuka kube nzima ukuthi sizwisise ukuthi kona ngempela bajonge ukubisa utshintsho yini. Futhi kuyamangaza kakhulu ukuthi amacala amaningi nxa kuthiwa umongameli uthethisiwe uyabe engathethiswanga ngoba kebe kuliqiniso. Njengale eyokugcina le engene namhla enkantolo kuthiwa uthi umongameli sehlulekile. So angizwisisi mina ngesingami ukuthi why nxa uthi umuntu kahlulekanga ebotshwa. Maybe nxa uthi uqambe amanga abotshelwe phela ukuthi ufakaze into engayisiyo. Kodwa uma uthi ukhuluma iqiniso akumelanga ibotshwe ngoba iqiniso ubani lobani uyakubona ukuthi kona umongameli wehlulekile. Wehlulekile kubusa, asonhlamba, asocala kumele umuntu elibotshelwe and asokuyeyisa. Ma umuntu uyehlulekile uyehlulekile.
Wathi engena embusweni uMnangagwa wathi amalungelo abantu uzawahlonipha njalo uzabavumela ukutsho yiloba yini. Ungathini nxa sesikhangela okwenzakalayo lokho?
Into enhle ngesithembiso yikuthi kuyafika ilanga lokuthi usigcwalise leso sithembiso. Yebo, wathembisa uMongameli Mnangagwa isikhathi ethatha isikhundla sokuba ngupresident welizwe, but safika isikhathi sokuthi ebonise ukugcwaliseka kwamazwi akhe. Ubani lobani uyakubona ukuthi kona wehlulekile ukugcwalisa amazwi akhe. Akula difference between umbuzo kaMnangagwa lombuzo kaMgabe, iyazifananela. Idifference yifeyisi kuphela, but nxa sesikukhangelisisa ama repressive laws, ama imithetho leyincindezelayo le kukhona, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kuloku akukhona, and this time kuwes why ngithi kuwes, ungakhangela ukuthi ngesikhathi sikamgazi babebulala abantu at least ngendlela efihlakeleyo. Kathesi emini livalele abantu badutshulwa, emini livalele abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa. So kuyacaca kusobala ukuthi kona umbuzo lo awutshintshanga. Umbuzo lo in fact nxa utshintshile utshintshe ngoba usuwes kulalokho wawuyikho esikhathi sikamgazi.
Uthini ngokubotshwa kukaNamatayi?
UNamatayi into kade yenza yikukholisa ilungelo lakhe oliphiwa yisekelo sombuso. Isekelo sombuso siyamvumela ukuthi le freedom of expression, uyavunyelwa ukukhuluma lokho akucabangayo, and ekade kwenze parliament ekade ebhikisha ebonisa ukusemcabangweni wakhe. Akazange wayenza msindo, akazange wayenza dlame, akazange waphambanisa muntu. So isizathu sokuthi ubotshelweni asikho ngaphandle nje sokuthi bafuna ukuthi bebonise ukuthi bona baphezu komthetho, njalo akulanto engayenziwa lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu. Kubuhlungu ngoba ngumuntu wesifazane njalo osamncane, if ungaphambanisi le minyaka yokuzalwa ngu-21. Ma i-government izafika kulelo zinga lokuthi intsha iyayincindezela ukuthi ingakholisa amalungelo abizwa i-constitution, kusifaka ngaphi ezilizwe? Kuthe kubonise nje ukuthi ezilizwe thina akula lapho esiyakhona, and kubonisa ukuthi kona i-government ayizimiselanga neze ukuhlonipha isekelo sombuso. Ngokunjalo ma ingazimiselanga ukuhlonipha isekelo sombuso, kusichiya ngaphi thina ezabantu? Kusichiya ezingeni lokuthi sizaphila sihlukumezekile. I-constitution izaba i-constitution ngebizo njalo ingalandelwa.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa, uhulumende uhlezi esithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Kulabantu abanengi abakade bezama ukungena edolobheni lakobulawayo bevela emalokitshini atshiyeneyo ababikwa bebuyiselwe emakhaya ngamasotsha lamapolisa izolo, esithi aseqalisile ukuqinisa isandla kumigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Amasotsha lamapolisa la abikwa ebedlulisa abantu abalencwadi ezibavumela ukungena edolobheni kuphela. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi usezaqinisa njalo imigoqo yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Inani labantu abathola lomkhuhlane elizweni yilo elihamba phambili kulezinsuku. Umnangagwa laye ucizelele izolo ukuthi uzakwethula iziqondiso ezintsha ngenjongo yokwenqabela lomkhuhlane. Kodwa abanye bathi injongo yakhe emqoka ingaba ngeyokuvimba ukutshengisela ukuqoqwa ngabanye mhlaka 31 kulinyanga besola uhulumende wakhe. Kulembiko yethu sela uZulu enkundleni zokuxhumana ethi ngalokotha atshengisele uzawukhomba umuzi onotshwala. Akwaziwa ukuthi limbiko ivela ngaphi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe ubuziwe ngalimbiko edalele parlamente kanye leyokuthi amasotsha atshela abantu ukuthi bengangeni edolobheni mhlaka 31 kodwa wathi kazilutho. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube.
Oqale ngakutsho ukuthi ngembiko le ephumayo egcwele kuFacebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangangena ezidaladini libandle libusayo lezanupf labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu xa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambisa nilabantu osukuza abantu empilo esinzimakho. Kodwa ngombono wami imbiko imbiko nje kodwa yona vele ngendlela engibona ngayo iyona igovernment izavala ngaleyi into ekuthiwa yilockdown bazenza umkhuhlane wecorona ukuvala abantu njalo futhi kuyabungela umuntu ophuma phandle yikho bangakusebenzisa. Kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethuswa abantu ukuthi bangaphumi bayitshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho.
Yena uZulu lenhlanganiso ezijiyeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31?
Abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane lelikhona le-coronavirus, but into abangayesaba ngamasosha la azabe sihaziwa agcwalisa idorobho lonke ezethusela abantu ngembobho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi kuyakona la muntu yabe phuma phandle kumbe siyanga. Kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers police abantu bazangena batshengisele ngoba leli kutshengisela okukhona abantu abaningi batshengisa kutshengisela ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathabanga abantu baganuni wabo ngesimo somnotho esime ngayo kuleli lizwe. Nxa kungasoze kube la masosha aboda esethusela abantu bazaphuma bangene but batshengiselele kuloba kukhona lowo mkhuhlane kumbe ungekho.
Uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahamba. Ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezidaladeni besesaba lona egcikwane le-coronavirus?
Engingakutho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organization siyazibonela ukuthi hayi abantu abaningi bakhanya angani sibile indaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu. Kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi le siyafaka abantu ukwesaba okukhulu kakhulu njalo sihlebaya abantu abanye esele sihambisana labo kuma-organization ayo kuthiwa ngangaphisana lehulumende mbe-opposini asebathengwa asebadlaya imali ezimali zezanupf asebesenza uma bezethusela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe. Abantu balesifiso kodwa iprogress yakuthi ZANPF iyahaza imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even khonapho opposini asabambananga njengoba sezwa ukuthi even amanye amabandla like khonapha koBulawayo akhuluma athi asizabambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambananga. Kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna but sebekhathele.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi ahlawule owesifazana uLoveness Chiriseri imali engamadola emelika edlula inkulungwane $16,000 phezu kokudutshulwa kwakhe ngamapolisa kuroadblock ngo-2018. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isithathele abantu abetheswa amacala enkohlakalo impahla engena ku $100 million. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarvulan, kusikhe sefe nokhulumayo ngiTobias Chuma ngombani bengathaba ncane ngandlulisela lama umlayezo wami mina ngi MDC endala eka Tshwandira eka 99. Isicelo sami bengicela kubaba uChamisa advocate Chamisa lo mama uThozani Khuputi kababambani bengadli bekwa izani ngoba izani iyakwazi ukuthi izandla zazibomvu zigcwele igazi, so idinga ukuthi wena kuChamisa abantu bakho bekufine bebulalanele bakathokozane uthiwe la usungcolile. Njalo sifuna ukuthi siyafika ku-2023 sisiyi-one party, hayi khona lokhu wamarala la lenzayo. Mama Khuphe kula kanti kubi ngapho ukuthi umfoma umntwana uthi uChamisa akukhokhelele abantu wena njengomother founder we-MDC ulandele emuva umfama advise iphathi iqini. Siyacela ukuthi libambane liyekele lokho kuhamba lithathelana amahhofisi lisenza njani liyangisa thina silivotela kangaka silisekele.
Sawubonani mina sasazi studio 7 ngiyajabula phakathi kohlelo lwenu okhuluma ngesifindo wasenkayo ngokuhlalana lapha ngasejobeki ethenzisa. Ngidinge ngiphawule mayelana lo daba lolo olukhunywa lo ngomfothi lo waseplumtree lo othi i-MRP nomqondisi baconfuse abantu ukuthi bengasiteleki. Ungananzelela eqinisweni thina i-MRP asikuthi ukuthi iyazonda abantu besishoneni. Ngidinge ngichazisele lo mfothi i-MRP ayizonda umuntu wesishoneni, izonda isenzo sangkhona kona sithi i-system. Hayi vele ayizondi umuntu, izonde i-system yenziwa ngabantu besishoneni. So lapha ngizama ukuthi ngichazele umfowethu imbangela esithi thina okumele yenze sithi abantu bengaphatheki ngoba singathi siyananzelela ukuthi sesisetshenziswa yiyo phela i-MDC le ukuthi ngoba yona ikhona inhloso efuna ukuthi iyifeze kuZANU-PF. So sifuna ukusebenzisa thina njengabantu bemathekeleni. At the end of the day akulalutho esilutholayo thina njengabantu bemathekeleni. So sithi kungcono ukuthi sihlukane labo bezenzele bona njengokuqala kwabo ngoba ungathi yananzelela manje kuyachitheka igazi kufa abantu. Thina salahlekelwa kakhulu ngabantu abemathekeleni isikhathi sikugrawundi. So asifundi kube ukwenzakala into enjengaleyo. Njengabantu bokuthula bemarathi siyakhuthaza ukuthi abantu bakithi bangangeni kulesi sitereo ngoba kuyahlupha ekugcineni kubona ibaba legeini thina akula nto esiyitholayo. Cela bakithi isixolele i-alliance.
Sanibonani masakazi linjani. Msakazi wami le ndaba yomkhuhlane lwe-COVID-19 njengoba sokungani inani lakhona lapha kithi eZimbabwe liyanyuka kakhulu. So ngokubona kwami hayi uhulumende kuzaba nzima msakazi, kuzoba nzima. Lasekuqaleni sangake ngaphawula ngakho ngibona ukuthi inani umenyuka isiya phezulu. Uhulumende wezano angiboni ukuthi engakwazi ukumelana lakho ngaphandle kokuthi mhlawumbe cele usizo kwamanye amazwe beze bezoncedisa lapha lalaphana. Angiboni msakazi wami, angiboni ngendlela esebenza ngakhona izano ngoba la manje abasebenzi bakhalala imisebenzi bayenzani. Kubonisa nje sobala, kubonisa sobala msakazi wami ukuthi izano hayi kuyasinda mpela into leyo mkhuhlane lo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba nzima kakhulu. Asazi njalo mhlawumbe izonyuka iphelele kobo 1500. ingadluli kakhulu yephezulu kodwa ingabona singena kubo 3000 kusiya above kuzaba nzima kakhulu umsakazi wami elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi izano ingaba kwazi ukuthi uhulumende wakhona ekwazi ukusebenza ngendlela efanele ukuthi evimbe lo mkhuhlane. Angiboni umsakazi wami.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Inhloko kahulumende wakwele Tunisia yehle esihlalweni izolo yajiya kulokuzamazama okukhulu kuhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udokotela okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuleli umnumzana Anthony Fauci usesole kakhulu uhulumende kamongameli Donald Trump ngokuqhubeka emchothoza. UFauci uthi uhulumende kumele akhangelane lokulwisana lalomkhuhlane wona osubulele abantu abangu-140,000 eMelika. Usuhlasele njalo abantu abangu 3.6 million. Ubudlelwano phakathi kukadokotela Fauci lomongameli Trump abukho buhle ngoba uFauci kavumelani lezinye izinto ezenziwa ngumongameli Trump ezifana lokwala ukugqoka imask kanye lokuthi izikolo kumele zivulwe kuphela lanxa umkhuhlane lo usabhahile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika umnumzana Lawrence Dube.
Umkhuhlane we-COVID ngapha e-Indianapolis ungcono manxa sikhangela amanye ama-state. Liye ngani iyakhulakhula-ke amalangeni adlulileyo ngikhuluma nge-percentage. Kodwa ngapha kungconywana ngoba ngibona isikhathi esiningi abantu abaningi noma sihamba kuma-public places bayakuzwisisa njalo bayakuqakathekisa ukuthi kumele bagqoke ama-maski. Iy'ndawo eziningi ngibona abantu begqoke ama-maski balutshwane nje abantu kumbizinga laba abantu as compared kulaba abagqokayo kule indawo ye-Indianapolis. Yikho engibone ngani yiyo into engani iyasiza kakhulu ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus e-Indiana as compared kwamanye ama-state. Kodwa lokhu akusho ukuthi siphephile ngoba balokhu bakhona abalokhu bengani abafuni ukuzwisisa ukuthi lo mkhuhlane uyingozi okungakanani.
Baningi abantu asebelahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Eyakho imuli ungathi iphazamiseke njani?
Kweyami imuli kulabantu abangamangathi ngama entrepreneurs abasebenzayo bona ebebazenzela i-business so babe affected. So ngilabo abantu emulini aba affected yileyi i-coronavirus. Ngiphinde ngibe labanye within imuli abangaaffectwanga ngoba bengabantu abasebenzela i-health sector abasengozini futhi yokuthi bawubambe lo mkhuhlane ngoba benceda labo abagulayo. So yeah, i-answer ithe bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi ngalo mkhuhlane, bakhona futhi abanye abangalahlekanga ngomsebenzi kuliwe emulini yami kodwa basengozini njengoba besebenza beyibo abazamayo ukuthi bavikele labo abagulayo kwezempilakahle.
Umnumzana Lawrence Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamachumi amabili lanhlanu laya ku-1089. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla. Lianda inani labantu ababotshwa beseteswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kuseni.